uhulumende nxa kukuthi kakhulu ngibale ngibuyele emuva kakhulu ikakhulu nxasifika esibangeni se-indigenization. Yiso isikhathi esasifanele ukuthi bakubone ukuthi kumqoka ukuthi abantu bayenelise ukuthi basondelane le misakazo. Noma singaze siyakuhala noma singaze sikuvale mhlawumbe sikuvale lebhudeni kodwa iqiniso limgceke ukuthi umsakazo yiyo enceda ukuthi ihambise imilayezo ebantwini masinyane. Akula ukuthi mhlawumbe kulento esizathi mhlawumbe ukuqopha noma sithi sesiyahlala lohulumende noma sesiyabisana lohulumende, ayikho into enjalo. Kodwa imisakazo le edingakala ukuthi ibe khona imisakazo edinga ukuthi ivuselele indimi, ivuselele ama-cultures abantu, ivuselele izinto noma nje indabuko yabantu nokuthi abantwana babekwazi izinto eziningi mayelana ngobuyibo babo, irecordness ukuthi yiphi imhlobo. So indaba ye-indigenization yayikhona ukuthi kompana ngasenzane sikhathi yikho kufanele ukuthi kungabe kwavula ama-radio stations. So indaba ama-radio stations babukhande isibeongovadue ukuthi kubakathi ngabe kathesi imisakazo isi-operator njengalokhu esikubona kwamanye amazwe afana nabo-South Africa. Uyalalela ukhozi FM uyalalela uyazikhethela noma ukuthi yiphi umsakazo ofuna ukuwulalela, kodwa olunye lolunye ulimi lule station esimela lolo limi. So okungasinto ukuthi into ehluphayo njalo kakade kwabe into ehluphayo. So thina lakhe besicela ukuthi uhulumende nxa ukuthi i-dispensation le baqinisele ngayo abasukumele phezulu bakufake kube mqoka ukuthi banikeze ama-licenses ama-radio stations nalawa afisa ukuthi asebenzelane lesizwe seZimbabwe ancedise uhulumende kuyo yonke into abe yenza.
Manje ngokubona kwakho kanti kahle kuyini okungaba kubangela ukuthi uhulumende angaphi ama-license?
Mina ngibona ngathi lapho uhulumende nje into engathi yesabisa khona lapho yikucabangela okungelanto eliqiniso lakhona. Yikucabangela ukuthi mhlawumbe sekungabe khona izinto abantu asebengazenza noma mhlawumbe uku-organize la through ama-radio stations abangazenza ezingasebenza against uhulumende. Kukanti lokho uhulumende wesaba umnyama ongelampisi.